Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedes Jeremiah. Umthetho ndaba weConcord unquma ukuba namthetho wedefamation awukho emthethweni. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba sikhangela udubo olubhekane lezakhamizi zakobulawayo ezivalelwe amanzi ngenxa yokungabhatali imithelo. Abaphila ngokuthwala abantu kanye lempahla phakathi kweZimbabwe leBotswana abaziwa kakhulu ngokuthi ngomalayitsha sebeza gwetshwa imali eziphezulu uma betholakale bethwele okwedlulise amalawulo. Kwezemidlalo, inkokheli kanye labalandeli beqembu leHighlanders sebekunanzelele ukuba leli qembu kumele lamukele inguquko ezakwenza lingatshabalali njengoba libhekane lesikwelede esedlula ingxenye yesigidi samadola eMelika. Live talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokubotshwa kukamtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Johannes Thumana. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 8 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080 laku 15460 kHz ku shortwave. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.